sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ali kuka njani izulukani kaba kolamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 Zibandlela 2023 no Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebehlakaza imizimba yabo.
Singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi singathi kuma-townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe esebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ihlibhidlizeke.
Kambe ibandla leZANU-PF lizaze lenelise na ukunqoba esigabeni sezinga kukhetho oluzayo?
Bona sebebonile ukuthi hhathi i-opposition ayila engakuletha eBhinga. Abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposa amanye ama-district evotela iZANU ephucuka.
Silazo njalo ezinye inhlelo ezilandelayo nalelethiyani indlebe.
Kufuze besuke before bengakavotwa because kuyabofisa ukuba becanda imizi yemisha benika abantu. Akwezindawo sisizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and urhulumente kakuvumi lokho.
Labo ke ngabemaplazini okuthiwa asengeniswe abanye abantu bona bevele bewaphiwe ngurhulumente. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebezihlakaza ngemizimba ngezidakamizwa. Ngeviki edluleyo izakhamizi zelokitshi leNtumbane zibambisane lamapholisa zangena ezitaladeni zitshengisela. Kuthi eHarare kulamantombazana esikolo aqotshiweyo ngemva kokutholakala ukuthi bebethatha izidakamizwa ezilobukhali ezifana labo cocaine. Abangelamali yezidakamizwa babikwa bedanela kutshwala obubukhali obuthengwa ngedola nje kuphela umuntu aphiwe imbodlela ezimbili. Lobutshwala obuthiwa injengu lubikwa luthengwa kwele Mozambique. Ukuhlaziya udaba lwezidakamizwa sixoxele esikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Thina njengenhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance lamabandla wonke nje jikelele kuyasikhathaza kakhulu ukuba abantwana bethu ikakhulu abatsha sebengenile kulumkhuba wokuthatha lezi zidakamizwa ikakhulu ke ezehlukeneyo ezizo ezibalimazayo. Abanye sezibalimaza ingqondo, zibabhidlizela ikusasa yabo. Ngakho kuyinto esikhathazayo kakhulu, njalo sikhathazeka ukuthi singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi singathi kuma-townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe esebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ihlibhidlizeke.
Abazali ikhona yini indima abangayidlala ekulwisaneni lokumemetheka kwezidakamizwa lokhu?
Abazali baqakathekile ngenxa yokuthi laba bantwana nje bavela emzini ethize, bavela kubazali abathize. Ngakho ke abazali baqakathekile ukuze sincedise abantwana labo ukuba lumkhuba baphume phakathi kwawo. Abaningi uyabe usubabambile sokunzima ukuthi umuntu ayekele nje eyedwa azikwanise, sokudingakala ukuthi umzali abe yingxenye yokuncedisa umntwana ukuthi akhululeke. Kuyadingakala njalo ukuthi umzali abe nguye ongakwanisa njalo ukuthi engabona umntana wakhe ebuya kumbe esephuzile, ebuya ebusuku kumbe sesenza eminye egilikika ezinye izinto ezingajayelekanga kodwa kutshengisela ukuthi engxenye ngumuntu uyabe seqalisa ukuthatha ke lezi zidakamizwa kabe kudingakala ukuthi ahlabe nguye odingayo ukuthi kuncediswane. Thina silabafundisi esasibancedisile ukuba bakwanise ukwenza lokhu esithi psychosocial support njalo laleyi i-counseling yokuncedisa umuntu ukuthi ekwanise ukucabangula emqondweni wakhe ukuthi kambe angaphuma njani kulinto yabe sengene kiyo. Ngabe kusemalokithini, ngabe kusemakhaya, silabo labo bafundisi njalo silungisele ukuthi kube le toll free number yokuthi umuntu ke angafona ke kuleyo number thole umfundisi ozakhulumisana laye. Amabandla amaningi njalo ke balezi ndawo zokuthi abatsha bangabuya khonapho baxoxisane lawo. Ngakho ke amabandla avulekile amelele abantwana, amelele abatsha, amelele abazali abangathi hayi thina sesingene phakathi kwalolu dubo uye kumfundisi wakho uyafika ukuncedisa. Kumbe bangangena la ku Facebook yethu ye-Christian Alliance kumbe bengene kuma WhatsApp ethu bethumezeke ukuthi hayi ngidinga ukuncediswa. Baningi abafundisi abangabancedisa.
Yena uhulumende kukhona yini aphathisa ngakho kumbe angakwenza?
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ngathi leyona ye-council bebe le ndawo zokuba abatsha bekwanise ukuchitha isikhathi, bebe le mdlalo abangayenza. Njalo siyakwazi ukuba lokhu kwenziwayo ukuthi akulamsebenzi, nxa kungadalwa ke imisebenzi ukuba abantu abatsha bathole imisebenzi, bathole izinto zokwenza, kuyabakhipha ke ukuba ingqondo yabo ingabi khona ukuthi umuntu abe setshona edinga ke izinto ezingamdaka. Njalo siyakwazi ukuba nxa umuntu esebenza ingqondo yakhe yabe siye ukuthi azithuthukise. Lasezikolo abanye baphume ezikolo ngoba abalamali yokubhadala, ngakho uhulumende uhlelo lolatshona ekhuluma ngalo ukuthi imfundo yabe ingasabhadalwa ilokhu uhlelo lokhu lumelele ngoba lunganceda ukuthi abatsha, abantwana bebezikolo loba abazali bengalayo imali yokubabhadalela. Kodwa ke lumsebenzi uvele wona ufuna ukuthi ubanjwe ngabantu bonke. Thina vele ngendlela yethu yesintu umntwana ugcinwa isigaba sonke.
Lo ke ngumfundisi uSenis Banda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda
siyovota, sivotele
inkonzo. Lamuhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona ngendaba isiphathelane lokhetho, sikhangela isigaba seBhinga. Lesi isigaba isihlala sivotela ibandla eliphikisayo kusukela kudala. Ngomnyaka ka-2018 esigabeni seBhinga North, ibandla le-CCC elancintisa lithiwa MDC Alliance lathola amavoti afika inkulungwane ezingu-18,423, kuthi eleZANU PF lathola 7,751. Kuthi eBhinga South, ibandla eliphikisayo lathola amavoti ayizigidi ezilitshumi 10,357. Owayemele ibandla leZANU PF wathola amavoti azinkulungwane eziyisithupha 6,511. Izakhamizi zalesi sigaba zethesa ibandla leZANU PF icala lokungazinaki, zisithi abavela kulesi sigaba abaphiwa izikhundla kuhulumende ezifana labaphathi ntambo, njalo isigaba sabo sisemuva kakhulu kunhlelo zempumelelo. Kodwa leli bandla lithi konke lokhu sokwalungisiswa ngoba isigaba lesi sesithuthuka. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla esigabeni lesi umnumzana Kulakwashe Munsaka oke wamela iZANU PF kulesi sigaba ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Salibonani mahlabezi leZimbabwe. Umumo ngapha eBhinga kumbe ngingathi eMathibeleland North uthule okuthula lokhana kokuthi abantu bayenza santando elizweni elikhululekileyo. Akula esesibabona bengani bayadonselana kumbe besathethisana okwakhathesi. Kunjalo nje ibandla esilibona lingani seliqalisa ukukhanya lapha
Martinot iZANU PF nkhuluma nje izolo u honorable ubaba u Richard Moyo ubesebhinga esenza i-interdistrict namhlanje uselupane uyabhoda i-province yonke esenza ama-interdistrict yakhe wayenza ngokuthula ama-meetings akhe i-TCC i-MTC lamanye amabandla akaqalisi ukukankasa akaqalisi ukubonakala ngabe besenza amadodo do abo kodwa hatshi konke kuthuli omunye engacabanga ukuthi hayi lo mnyaka siwama election kodwa hatshi abantu kuthuli okunye singakutsho ukuthi abantu okwamanje babhizi basemasimini bayalima so ukuthi uthole abantu kunzima so hatshi abakaqalisa abaningi kodwa kulokuthula okumangalisa elizwe
ungasela ukuthi kuyathembisa yini ukuthi umnyaka lo uzaba lomehluko
okwamanje ibhinga isitshintshile ngokwayo ngomnyaka election abantu bayandisa ukuba bekwazi ukuthi iZANU PF iyadliwa ebhinga kodwa nje ngikhuluma kunje abantu sebebonile ukuthi hathi i-opposition ayila engakuletha ebhinga abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposer amanye ama-district evotela iZANU ephucuka khathesi sebebonile abantu bebhinga sebe-ready sibili ukuthi bekhulume kuningi babo ukuthi bevotele iZANU PF bevotele ubaba uMnankagwa lama-MP akhe lamakansela akhe lokho esikukhulumayo esikho ukuthi kuvela ekhanda lami ngithemba liyakhumbula ukuthi sisanda kusuka kuma-by-election amakansela lapha esesiwine iLubimbi sabhuquza yona i-TCC kwaba lamanye lawa awa asekhothi lawo sasilethemba elokuwina sibili okutshengisela ukuthi hayi uma harmonized election esiwakhangelele ngo-August hatshi iZANU PF sikhangelelwe ukuwina ukuwina sibili okuzwayo ebhinga akumangalisi ngoba abantu bonke sebebonile abebhinga ukuba nathi i-TCC kumbe i-MTC ayila engakuletha ebhinga ayila nthuthuko elayo yokukhuluma kuphela lokubiza ama-sanctions sebevule kamisa so yebo nje iyawina iZANU PF kamnandi sibili
ibandla leZANU PF lihlala linqotshiwe khona ngapho ebhinga
aloke ngumnumzana kudakwashe Msaka isiphathamandla sebandla leZANU PF obexoxa icingweni leStudio 7 ekhona le ebhinga kolunye njalo udaba lwezokhetho ibandla leZANU PF letheswa icala lokubuthelela abantu emaplazini ngokubathembisa umhlabathi ovele usuphiwe abanye njengendlela yokuthenga amavoti kulabantu abaningi asebengene ngenkane emaplazini asendaweni okuthiwa yiWest Acre eseduzane lakobulawayo abahlala kuleyo ndawo bathi abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengeMaswingo Bindura leMashonaland bathi sebelahlekelwe zinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la athathelwa umuyi umnumzana John Notes ngomnyaka ka-2000. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda.
Kulokudonselana okwethusayo phakathi kwabahlala kudala nabasanda kufika abathi kabayindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabela abensundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabena ongomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Isigaba lesi esikiso lapha Downtown bekulixhiba lemambayi. Ngokuhlupha kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuzwa laba abalobuchopho obungafani. Yibo asebesezifuka nemutshanya nabemizi. Phela kabazili lutho laba.
Amazwi kaMabhena agcizelelwa ngumnumzana Kholwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Le problem esigabeni lapha e-West Acre ngasisela amashiyele esinkomo. Ikakhulu abantu laba bokuza bavela eMpumalanga labo. Babuya behlale sobona indawo kuyahlala kuphela. Ezikolo ziyakhiwa akula nto ehamba esigabeni la. Esinanzelela futhi siduzane lokhu zenini lethara lesiporo. Isikolo simasebanga siyatshaya utshonja ufaka abantu babuya balutshontsha.
Imigodi yamanzi okunatha milithwana kulindawo. Njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kuleyo mgodi. Mnumzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba basazela umathanda.
They're self-contained and they be self-contained into khona amanzi bakha lapho esikhelo esasabhejelwa.
Ngoba laba bantu
iningi labo Mpumalanga province but imilithwana yakhona.
Oh, le mashona lenti.
Hayi, iningi labo ngamhayi. Mpumalanga.
Bangenziwa mbani la?
Kulesi ngundi engula uObhedi sasengu MP wethu sike samtshela ngenhlupho zoniza kulanto nto wayiyenza phela nje kathesi sekulo munyu MP wakhe wasilethela omunye MP esithi sengilethe ijongosi
unkosikazi Thoreji Dube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abanenkangaka indawo le ingelamanzi
akulamanzi siyakhela izibholane ibeningi zamanzi amadlela enkomo akuseka nje abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka abantu abaningi akusela indawo lelo ngadlela sekuyimizi yonke indawo akusela indawo lapho ongafaka khona inkomo loba imbuzi loba yonke indawo sekuyimizi sekufana lasetown le
ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo abakuza laba bacathangelwa ukuthi yibo abatshontsha izifuyo umnumzana Bhize Ncube bamtshontshela izifuyo zakhe
batshontshe batshontshe amadongi isipesha lamadongi lenkomo bagamula bayathola umswane kuze kwenze isireporta kodwa kula muntu obotshwayo ababotshwa abantu bamabhujabhuja ukuthi bayathuma abantu bezetshontsha la abamabhuja ethawini la
ummeli walesi sigaba semguza edale lephalamende njalo engiphatha intambo yesabelo semathekeleni north umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathatha umhlaba bengaphiwanga nguhulumende wakhe
abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yiMinistry of Agriculture, Ministry of Lands, yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu, not ama individuals, not osebhuwe phokuzicanda imizi emisha befaka. Bona abantu abahleze emadleleni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa because uyabophisa ukuba becanda imizi emisha benika abantu endi. Akwezi indawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and uhulumende kakuvumi lokho.
Abantu laba balile ukukhuluma le Studio 7 njalo bathi abayindawo bayaqhubela phambili besaka imizi yabo akula muntu ozabasusa. Ngimele Studio 7 eWest Ekhaya eMguza igama lami Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota, asambeni madoda siyovota, sivotele nkuna, asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulamadoda amabili abotshwe esetheswa icala lokudlwengula untombazana oleminyaka elitshumi lantathu 13. Amadoda la uObvious Moyo lo Amon Mpofu babikwa benza lesi sihluku ngobusuku lwangolwesihlanu beviki edluleyo. Iphephandaba leSunday Mail liludaba lokuthi umanisipala wedolobho leHarare usevale izikotsho ezilitshumi lanhlanu 15 ngoba zitholakale zilengcekeza yabantu. Umanisipala uthi lokhu yikho okubanga ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wetyphoid osuhlasele abantu abafika phose ikhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, ngiyaxolisa ukuba late, ngiyanibongisa ukugubha iminyaka engamashumi amabili, noma ngizwanga kahle kodwa ngizwanga kaningi 20 years. Ngizwile nje last week nikhuluma ngokuthi iStudio 7 seyihlanganise iminyaka, ngathi ngithenga ngamashumi amabili. Siyanibongisa, qhubekani niqhubeke nisifunde lezi ndaba, nisidobhe lezi ndaba zonke esingazazi ukuthi zifike thina. Siyabonga, ngiyanibongisa kakhulu. Nginganawo amadatha nkosi yami, bengingalawo amadatha mangizwa ukuthi niyabhiziteya. Ngiyanibongisa, halala, Studio 7 halala. Ngiyanibongela bontungamili Nkomo, bogeyina wathi geyina Saidi Gumete no ubani ngiyalilibala abanye ningixolele. Ngiyanibingelela nje ngomusa kaNkulunkulu, qhubekanini nisebenzi, sengathi uJehova angaphinda ninikeze eminye iminyaka futhi engangalesi niyisebenzi. eniyenzile niqhubekele phambili khule phambili nezizukulwane ezizayo zithole iqiniso ngoba niyaniveza iqiniso nokuveza ukufihlekile okweshiwa iBhayibheli yathi akukho okufihlekile okuyokuhlala kufihlekile njalo okufihlekile ongaphansi kwamanzi kuyovela phezulu okusesakele kuyovela siyabonga bo studio 7 siyabonga kakhulu okhulumayo imizulu kamazi uKhuleni Dube Milani Mpumalanga kwela South Africa ngiyabonga
salibonani nonke nabinjani wasakazi bamabali hayi lati siyaphila lati siyaphila hayi njengoba bantu bonke nje abangakhona ukuyavota lapha bahambe engabi madolanzini kakhulu kithi lapha indaba wakhona esigabeni sekayo abantu beqaphele kakhulu beqaphele kakhulu ngoba leli bandla libuzayo lilokwenza ngathi liyabathanda ikanti alithandi muntu leroba bonke nje ngoba ukukhuluma kunje akunamadamu akunazikolo akunamagwaqo so akukuhla kukuhla kukuhle kwenziwa ibandla libuzayo lesanpf abantu bakithi vulana amehlo lurojwa ngamantaro lawo noma ngamagebhesi noma ngamazambiya nje into ezingala ncedo lezo amathisethi nje kunani impilo loyo mpilo enhlayo ukudlalwa yilaba abantu
linjani linjani bantu be-TPC asilungiseni izinto khathesi sokuthiwa ithi tisha ithi polisa ithi lakela kubona lapa khonoko khathesi abantu babutsho ukuthi waye be-oppose i-government that doesn't work ukuthi uya-oppose umhlaba wonke lowo jikelele ama-opposition parties akhona kuyavunyelwa ukuoppose ukuthi lo wrong lo right yikho kuthiwa kunama-elections ama-elections la akhona so that xa i-government ekhona singayifuni savotela enye sele asayifuni yahluleka kudala umgabo wayengcono wangcono kakhulu umgabi kunalokhona kathesilo khathesi abantu babutsho ukuthi wayeu-oppose u-oppose ukuthi i-government wayifuni kuyavunyelwa lokhu kukhona emthetheni kuyavunyelwa umthetho ukhona singayekeli asivoteli kuhle la singayethisiwe lusizi kuphela ngabanye bethu laba abasemajeni kuyim ngokufuna kwami ngiyedwa eyabakhipha bonke labo isisebenzisa umthetho kona umuntu oyaliswayo ukuthi wena votela iphathi oyifunayo ngoba kubona ngapha khonokho asijayela sithele kumdala lokhu sijayela kuphi
studio 7 studio 7 salibanani linjani nga no thina siyaphila nga hawu sekungamhlophe sithi amhlophe 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 athe qha amhlophe athe nke ngokufikisa amashumi amabili nibamba umsebenzi omuhle niyobambe kahle ngobucwepheshe nangobuciko indaba ezinohlonzi indaba eziqotho hawu ningamaqhawe ngoba ilizwe lizokhululeka ngeqiniso kuphela ilizwe lizokhululeka ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi the truth will set you free hayi siyabonga siyabonga kakhulu sithi qhubekani linjalo liphikelela njalo lisemaqinisweni kodwa ningavumi phela ligwinywa ngizwile uParatsa ethi khona istudio 7 ayikho emthethweni kodwa nawe uyathanda nje ukukhuluma kustudio 7 ngoba uyakwazi ukuthi khona uzozwakala no hayi kungasenani siyabonga sithi amhlophe amhlophe studio 7 qhubekani njalo
amatshona studio 7 amatshona studio 7 kuhlelo lwe-Saturday okhuluma kungiphilani ngwakwandiweni ejibajiba elupane
ngithi mina kuhlelo lwe-Saturday olwabatsha olugoqela nje konke lwe-Saturday lo ngithi mina igama esingalibiza ngalo singathi selimathunzi kumbe sithi indosakusa kumba sithi umhlahlandlela iye amagama endla ayi-3 la so ma ngiwinile iradio yami ngawukhuluma ngisegoli so iradio yami ma ngiyiwinile hhayi ngizohamba elupane ejibajiba kondiweni laphana ngizoyishiya khona ngizoyithola khona bazobe belalela studio 7 ambonge
sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo
asiyizwa sakhamizi impela hhayi sesikhale kakhulu bantu bakithi ngalo busela kukamnangagwa lo kodwa ma singaqinisela ngale ndlela esesibambane ngayo hhayi loba kuthiwa amasela ayatshontsha sizanqoba kuphela manje sizosifukula loni litshe by litshe sibone ukuthi vele kathi laba abantu abatshontshayo ngobani hhayi ngeke sikhale ngokusela ngale ndlela sikhathele mnangagwa cela ufide abantu bakho la ngoba kuqala kutshontsha wena uzibiza ngopresident ongcolileyo wena mnangagwa ngotshontshayo wena asikufihleli loko sikhuluma mpilo amazwi egcwele umlomo ukuthi mnangagwa ngotshontshayo the most bonke laba abantu abatshontsha ugawule laba esitshontsheni inkomo zethu babona kumnangagwa ngoba ngeke uthi khona ilizwe liright wena ukwazi ukuthi khona awusebenzi uyahlupheka kawula mali kodwa uzovuka ukuthi umnangagwa uright uright umnangagwa uyenzani uyenzeni umnangagwa nantiya ilizwe liyabola nantiya liyaphela ilizwe lakithi kodwa uvuke ekuseni uthi mina ngakurayi uqeda lapho ujike kuzojotsa inkomo zethu sibuhlungu kakhulu ngezifuyo zethu madoda kodwa abanye vele sizobachinisa wathinteka nje nduna sebhuku bonke nyana ototinyana bonke laba hlele ekhaya bezenza abo lezikhuhla izikhundlanyana lezi abasithiwa izanupiyefu besenzela ukuthi betshontshe sizolifikela lokho sihlalela ikwazi ukuthi sizolifikela manje sidifenda amandla ethu okokuqala silokudifenda amandla ethu sidifenda sisebenza nzima kakhulu
yebo badala linjani lonke labalaleli lani basakazi mina lapha ngithi ngigqugquzela ukuthi angisiyo omkhulu kodwa ngile mbono nyane ncinyani ngoba abadala bangaqalisa ukudonselana so kuyazokudonsela ukuthi kubuyele yona le iphathe busa ibuse bengadonselana njengendlela sokudonselana bona kabahlani siphathi beyi-1 nxa befuna ukuwisa izanupiyefu behlala siphathi beyi-1 nxa kuyi-CCC beyona le nxa kuyi-MDC ngithokaze naleyo njengoba bezwakala sebesilwa phela sebesilwa bona kodwa lapha kungakavotwa hhayi angeke kube lento ehlanganayo badala mina ngigqugquzela ukuthi ake ndihlangane siphathe i-1 eyezaqondwa ngoba thina kasisakwazi so bengicela kukhonaokho ngiyabonga Studio 7 mina ngilapha endaweni yaseBotswana kodwa ngiphume enkaya emagosini amnyama
siyabonga lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umnotho welizwe leMelika ubikwa ukhwele ngesilinganiso esingokubili ekhulwini 2.9%. Umnotho lo ubikwa udale imisebenzi edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 220,000 ngenyanga edluleyo. Kambe umongameli Joe Biden wenza kahle umsebenzi na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Hi, economy Biden has handled it very well. If you recall, in the last few months we had ama inflationary fears, obviously inflation is running rampant. Kodwa all market indicators showed a strong, robust economy. Job growth, unemployment was low. So umas kangela katesi, they passed the billionaire bills back better. And obviously in kulu kakhulu what they say by revise it down. Basically they revise it down is 2.2 trillion. Abanye bathi 1.7, got almost 2 trillion or 2 trillion kona. Yeah, that's for all the infrastructure, madamu, insurance. That means uti izinto abantu can look forward to businessmen la nyama contract uti the outlook is promising. So no, I'd say one of them handled it very well.
Yeah, na umongameli Joe Biden ubonungani ngumuntu oenelisayo na uguti avuselele umnotho welizwe leMelika.
Unfortunately, ubhubhane lwe-COVID kanti lwaqeda abantu abaningi. Kodwa abantu bonabo ababhubhayo bachiya bevule bakhandla i-space for abanye ukuthi bengene. Not only that, which is very unfortunate ngokufa kwabantu kodwa andisindebeleni kuthiwa ukufa kwendoda kuzobakwenye. Ama-logistics, imisebenzi, lama-business avuka kakhulu. Thina lapha e-America fortunately uhulumende cushioned ama-business. So malutshwana ama-business sibili angathi i-COVID iyasibulala. And izona la usazi ungazuthi i-COVID iyambulala uhulumende wayesithi imali akubhalele i-check. So ama-excuse awe-COVID ngingathi mina i-COVID into eyavula ama-opportunities lama-business amaningi. Kunje nje economy nxa sikhangela namuhla impilo e-Ukraine aba lokho bethumela ama-billion lama-billion lembhobho wonke le lama arms industry they are really enjoying konke lo bathesta imitshina yabo and ama-industry ngapha ama-production lines are going at full tilt ngoba kuyawodwa. So economy ayi so far khanyingani usaqinile.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi sizalana seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. lani isikhathi njengoba ngichilo isesesithile kodwa indaba bezimika nje ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ibusasa yabasakhulayo iza kuba njani. Kambe ibandla lezanu PF lizazele nelise na unqoba isigabeni sebhinga kukhetho oluzayo. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama lamhlanje.